Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku 21 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithiwe elatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesihlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoquzela udlakela lokwethula imbiko engamanga.
Akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ubengeyethusele ukubani ngaphenduki kumbukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala.
Ibandla leZANU-PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emelele libandla ngomnyaka ka-2028.
Kutsho ukuthi abanye abasesayidini kamnanga kwesikhathi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yafuthi ngakuyaqhubeka kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane nabo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Siza kuzwa impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhla kanye lengxoxo lowayedlalela iqembu leWange umebelo nje kwa. Zonke lezi ndaba lesinye ziyalandela. Umnumzana Job Sikhala okhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine engekho esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale isikhathi esedlula umnyaka owodwa lengxenye yawo esetheswa icala lokugqoquzela udlalekela lokwethula imbiko engamanga. Efika egcekeni lendizamtshina eHarare, umnumzana Sikhala utshele intatheli izindaba ukuthi kalandaba lokubotshwa ngoba kadalanga icala. Umnumzana Sikhala watshela umhlangano weSwitzerland ukuthi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Uthi wagula esestokisini ngoba engabe wafakelwa itshefu ekudleni. Usanda ukuxhasana lomnumzana Jacob Ngarivume webandla leTransform Zimbabwe lapho athi kufanele kutshengiselwe kusolwa inkohlakalo lombuso ongakhululekanga elizweni. Lokho kwenzakala amapholisa esithi awafuni umuntu ozabangela udlakela phambilini komhlangano womanyano weSADC wazaqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso yeNational Democratic Working Group.
Siyajabula kakhulu ngokuphenduka kamnumzana Sikhala ekhaya ngoba akula lapha abengaya khona njalo yikho ngakibo ubengeyethusele ukubani ngaphenduki kumbukuthi baleke njengomkhokheli ukhokhela ephambili ongathumeliyo ongasigwala. So kubuya kwakhe sikujabulele kakhulu njalo kusinika ithemba ukuthi kusasa lipromising. Lo ngesaba ukubotshwa kakhe njengomuntu ongayenzanga cala. Akumelanga ngesaba ukubotshwa ngoba into ahamba ayikhuluma eGeneva ku-Human Rights Summit. Wakhuluma izinto adlula kizo, izinto azi-experience-ayo. Njalo siyambonyela ngokubana yena uzimisele ukuphenduka ezoclarify into ezoclear ibizo lakhe. Asikhangeleni indaba yabo umnumzana Thimba osevalelwe ngaphezu labanye abayi-77 for okwedlula inyanga ngoba babehlangene nje bewosa bekomemoratan uJune 16. Into ephandle sobala ukubana amalungelo oluntu ayancindezelwa eZimbabwe ngokutshengisela hayi asimesabeli njalo umnumzana Sikhala ngoba into esizayihlalela phansi siyilungise sibone njengebadla ukuthi kuza kwenziwa njani. So nyike sigijimele ukuthi uzatshengisela kumbuthi uzatshengisele yedwa hatshi ngoba kasayizinqumo eyedwa, siyenza izinqumo elebandla. Nyike simesabeli ngoba noma yisiphi isinqumo esizayenziwa sizasithatha silibandla le-National Democratic Working working group sihambisele phambili.
Kuyini elikhangelele ukukwenza lisiya phambili njengoba esekhona elizweni umnumzana Sikhala?
Oga kathesi nje inhlanganiso silokho sibuyela siyaphansi uma grassroots
ibuza abantu kubana yini abayikhangelele ukuthi yenziwe njalo lembono yabo masikhangelele umumo masiwe opposition kwelakithi lapha eZimbabwe sibisela amandla okuthatha izinqumo ebantwini njengoba umnumzana Sikhala sebuyile and nguye ozanceda ukudriver iforce naleyo yokubisela amandla ebantwini ukuthi abantu bezidecide lokuyikho abakufunayo then yena umnumzana Sikhala uzasebenza ngalokho okufunwa ngabantu. So kathesi njengoba sekuyile so thina esomeleleyo njengenhlanganiso yikuzwa ukuthi uluntu lona luthina abantu bona bathini kuma grassroots then sesizabona sesizayenza khona lokho okukhulunywe ngabantu silo mnumzana Sikhala.
Lo mnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wabatsha labafundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Sikhala esixoxelaye eseHarare. Ivandla leZANU PF libikwa ligcizelela ukuthi kuzalandelwa umthetho waleli bandla ukukhetha ozancintisa kusikhundla sokudinga umongameli emeleli leli bandla ngomnyaka ka-2028. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Chris Mutswangwa ubikwa isithi umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli kasoze abe nguye oncintisayo kungalandelwanga indlela yokukhethwa efunwa ngabebandla lakhe. Lanxa umongameli Mnanga kwayisithi kasoze ancintise njalo kukhetho, umbuso wakhe usufike emaphethelweni ngo-2028. Kulamanye amalunga ibandla leZANU PF alokhu emkhuthaza ukuthi aqhubeke ebusa ngoba isithi sowafeza inhlelo zentuthuko eziningi elizweni. Ukucubungula lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe owayisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda.
Iyahlupha leyo kungenzeka kulezinto ezimbalwa ezingaba impumelelo yalokhu ukukhuluma ukukhona. One, umongameli Mnangagwa ukhuluma kanje nje ngoba efisa ukuthi uma kusenzeka kusasa ukuthi agcine ese nguye osebuyela futhi esetshintsha isekelo selizwe abe nguye ozathena mina bengifuna ukuphuma njengoba nangibona ngaze ngasho lokusho ukuthi hayi mina angisafuni ukuya phambili kodwa abantu sebengifakile bangiphoqa ukuthi ngiqhubele phambili and nami njengomuntu ovele ele ebhekele ukuphumela kwelizwe lakhe angisakhonanga ukuthi ngale njengoba nje kumbhale siyakwazi ukuthi yena futhi umongameli esesasebenza lo muyi uRobert Mugabe babe siya kumuyi bayemfaka mpele ukuthi nikhona abuyele up noma wayesesithu sena asekeleni sengiphuma baye kuye baye ukuthi awuphume and ma kukhangelisa into wakhona sikuthi babe besenzela enye into but kuyoba kuyinto yokuthi basazibhekela bona ukuthi umuntu angaphuma siza ngaphi thina kusasa. Okwesibili kuyenzeka ukuthi kulo umongameli Mnangagwa usezimisele ukuthi abe ashiyimbale enhle okathi ngesilungu iligasi ukuthi athi yena hayi mina wothi ngisebenze kanje amathemu amabili ngiphume ngoba indlela umongameli osowashona Mgaba shona ngayo yayi lobuhlazo obuthize. Yebo ukuthi lo liqiniso angafa ethole inhlonipho yabantu ababili abathathu. Ukukhuluma kaMthangwa ke khona masi kunazelisa kungabe kuyikuthi khona kubhekwe indaba yokuthi kulethe phambi kobuso babantu ukuthi izano yiparty enjani elandela okomthetho noma babekwazi bona ukuthi ngemva kwemisamo ngale kukhona babekwenza. Uma kuliqiniso khona ukuthi impela kuzakhethwa umuntu so kungenzeka ukuthi kwenzelwa khona ukuthi kuthiwe phela ubani uthiwe ngama ukuthi ungeza ngena ungene ngenxa yokuthi ulandelwe indlela ovele kumele ulandelwe yona noma ke bangaso voice of the people bona babekufaya ngaleyo ndlela. So abanye ababamba into zabo ze corruption bafunda ukuhlale kunjalo nje ukuthi kunganyikinywa kakhulu izinto bese ziphambanisa into zabo. Makungena uThiwenga ukuthi kuphela abanye ababe society kamnangakho esikade esithi bayesaba ukuthi bazolahlekelwa yilokhu nalokhu. So umuntu yafuna ukuyaqhubeka kunjalo kwenzela ukuthi into zabo ezibhekane labo kuphela ziqhubeke zibambekile zingaphunyuki.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu Ingcwethi ecubungula yezombusazwe owayeyisiphathamandla sogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa esixoxelayo eseHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. Ungwenya usebenza esibhedlela lasetsholotsho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language, even isikolo civilization ezama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga isign language emakhaya, ngiba identify ke sengi kisi ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esingeke ngaqalisa vele ukuba trainer i sign language isematourist card ngibe labo ngiba training looking ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs aku standard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Yi abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngitsholotsho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ubelayo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba etsholotsho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini wonke laba abanye bokuva kushiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana nasephambi ukubakhangela nje kuphela siswele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololulimi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle, iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle, iphupho lami lona ngelokuthi etsholotsho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala ivindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathole amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani, nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhulakhula mbijani ngeyongumfana sesebisinkulu, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language etsholotsho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seTsholotsho District Hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Kips Dube.
Selamukela kusigaba samasiko lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube lamhlanje lenhlanhla enkulu kakhulu lomnumzana Busane Sibindi. Sibindi kunjani mfowethu?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siphilile, akusitshele uSibindi uvela ngapi yini njalo umele indlalo zethu.
Yeah, hayi mina ngilijahe elikhulele kokulawayo ngithi kuseGwanda eGobadema. Ngisebenza lenhlanganiso iSave Matabeleland Coalition.
Yeah, iSave Matabeleland Coalition le ngiyani?
Ikhangelele ngezentuthuko ikakhulu ekuhlundweni eMatabeleland, ngendlela eMatabeleland eranwa ngayo i-development nje ukuthuthuka kwabantu lezinto ezihluphayo ezingabe ziduka eMatabeleland lokuthuthukisa intsha yethu yesigabeni.
Yes, ngathi kakhulu likhangeleni, ngasungakuchaza iziqho.
Nxa sikhangele kakhulu i-development ama-policies okuyikho okuyabe kubiswa kuzo implement eMatabeleland lokuthi izinto zangkhona, so thina siyasenza i-policy analysis, i-policy intervention okungahambi kuhle siyakhuluma ngakho, ukuhamba kuhle siyakukhangela sikubone lakho.
Ongathi sisela kubona sikuthi lokho akuhambi kuhle kungalokuyini.
Indaba zakithi ziningi, so into esiyikhangele kakhulu ukuthi i-overall nje eMatabeleland indawo e-underprivileged le marginalized from singakhangela ku-economy, usiyangena ku-culture, usiyangena ku-education, usiyabamba phose zonke indawo. So yikho sithina sathi inhlanganiso yethu kayikhangele ukuthi kanti okwenza vele khonokho kwenzakale kuyini, ama-policies anjani ayenza izinto lezi zibe njalo.
Kodwa kuyalungiseka yini? Likhuluma labo bani ukwenza ukuthi kulungiswe khonokho?
So thina inhlelo zethu zikhangela okuthiwa i-policy intervention. Siyangena siyakhangela i-policy ye-government, siyangena ku-African Union, siyangena United Nations, and then siyayenza i-proper research, and then nxa sesihambisa sikhambisa sile information ekwanileyo ukuthi hayi lapha lalapha kwehluleka, lapha lapha lalapha kwehluleka, lapha okuyikho kugcina kusenza nxa sokusenzwa ama-policies kube le reform. Yikho esikufunayo thina ukuthi kureforme konke okungabe kuyi-policy engekho right on iMatabeleland.
Yes, siyabona ukuthi kulokunye khonapho khuluma sethi culture, lapha sikhuluma ngezamasiko sivini. Kuyini ongani sokuvocwavocwa elifuna ukuthi kulungiswe?
Yes, ke sakhangela ukuthi kathi sikulama public hearings special awumbhuqazwe abiswe yi-government. Sike sakhuluma ngakho sibili kakhulu ukuthi into le yinto mele futhi ikhangelwe ngendlela elelihlo lesiko phakathi, ngenxa yokuthi nxa kuthi kuwe kwaba lento enje eyenzakale esigabeni sonke, izindawo lezindawo lesigaba lesigaba zile ndlela zazo ezikhlinza ngayo indaba leyo. So besifisa nje ukuthi ama-chiefs yakuma public hearings lawo, ama-chiefs abe yiwo ahlala phansi labantu first, kungakabi lomuntu ovela ngaphandle ukhangelisiswe ukuthi kwenzakaleni, kanti kusokwenzakale kangaka ngesigaba ngesigaba langesiko langesiko, kulungiswa njani. Ngoba angithi phela lapha sikhuluma ngokuthi kwaba lombhuqazwe lokufakwa abantu, so ayisonto sifinda ngaphongo suka nje ehambe ibhinge fike lapha kwafa abantu abangaki right asibangcwabeni. So yikho nje sikukhangela futhi lakho ukuthi uhulumende khonokho kumele akunanzelele ukuthi kakumelanga aqamukele, agijimele phambili, akanike izinduna labantu lezigaba lapha bakhona ukukhululeka ukuthi beqalise ke ukuthi bona beqale behlangane bona bebodwa. Ngithi umdeni ungawonakala uqase uhlangane wodwa oyinguyoni leyo xolisayo ebeselandela ke sezokuza ukuthi umdeni wona uthini.
Ngiza kunika ke umzuzu kumbe ngithi 30 seconds khonapho. Akutsho ulimi ungazani luyadilika la isiNdebele, kuyatshabalala sibili, kuya ngaphi nanxa lukhangela?
Wona lawo amalungelo futhi yiwo futhi esiwakhangelayo wona lawo, ukuthi iprogram yethu yonke ikhangela izinto okuthiwa ngama-human rights based approach. Ngoba ulimi lulilungelo lomuntu ozalwayo noma nguphi umhlobo, ngaze ebe livende, ngaze ebe likhalanga, ngaze ebe ngawuphi umhlobo kuphi umhlaba, lapha ayabe ekhona kufanele ukuthi ulimi lwakhe luphonyothwe, ayenelise ukufunda ngalo, kuvunywe futhi ukuthi lalapha ahlala khona labantu abasebenza khona noma kuma-public institutes kube ngabantu abakhuluma la ngolimi. Ngoba kwezinye isikhathi siyakhangela kuyabe kulogogo yabe funa ukuthi ayincediswa lese ku-public office, ma efika lapho afike abuzwe engasacini engasakhulumanga okuyikho kumele athole uncedo kikho, acine kuyela lendlini angatholanga uncedo. So these are things esingakhona akumelanga sikompromise ngazo. So isikhathi sokuthi kulungiswe lesi sesifikile, kumbe sesadlula singatsho vele sesisemuva. So abantu lapha abakhona kabasukumi indaba le beyimele, kungabi lo muntu obalovalo.
Yes, siyambonga lapha ke umnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa eSave Matwelen Coalition. Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mphoyo.
Yayi, lami ngiyabonga baba.
Yey, olivalisa ngenjabulo ngumthombo sithembayo Gibbs Dube. Lalelani ke inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Abadala
abatan
kwathini
aya utshela bathi salulande.
Salulandela
iwonomsi.
Salulande.
Loyalandela uhlelo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
zihlobo zami ezithandekileyo siqhubeke ngendaba yethu esasiyithole kuGenesis 1 verse 27 ukwenzela labo abangalamabhayibhile ngabayikhuthayo le ndaba kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane namhlanje ke ngithanda ubana ke siphawule impawu zikaNkulunkulu mina ngokuzwisisa kwami uNkulunkulu uluthando yikho wadala umhlaba kazange athande ukuthi azihlalele yedwa enguNkulunkulu wasethi ethandweni lwakhe wamdala umuntu wesilisa lwesifazane uNkulunkulu uluthando njalo uyakunanzelela ubana lathi njengezidalwa zakhe kumele sibe laso isabelo sokuthanda kodwa ekuhambeni kwami lekukhangeleni kwami ngiyabona ukuthi into esilelayo ebantwini abaningi basilela kulo uthando lolu abantu bayakhohlwa ubana ingabe ngubani unothile kaunothanga ufundile kaufundanga uyilo lesikhundla esikhulu yesabeka uze ugadelwe ngabaphethe izikhali zempi kumbe nje uyazihawulela uNkulunkulu ukhona khona buya kukhangela abone ukuthi uswela uthando olunganani ngithe mina uthando luyasilela ebantwini emakhaya emzini labe sihlala khona kwabanye uthando selwathutha sokudliwa izibhakela kuxujwe igazi umuntu eshaywe emlonyeni aza kukhithize amazinyo laphakathi emphakathini ungavula ingabe izindaba efonini yakho yona leyo olayo uzafica ukuthi okuningi abantu uthando kabaselalo abantu kabasathandani abantu sekuzinyamazana uyazi kwesinye isikhathi ngake ngithi mina nxa uhamba emangweni egangeni ehlathini kumbe ezitaladini kungabonwa muntu kucimile ugesi kungcono ukuhlangana lenja kumbe nxa useya emangweni kungcono ukubona ubabhemi kulokubona umuntu ngobana umuntu sokwasala nje sona isiqu sokuba umuntu kodwa umfanekiso kaNkulunkulu kawusekho uye siyabona ke la nxa sikhangela ngomnyaka wendlala lo abantu bazaphiwa lokho abakuphiwayo yilaba abathi bayabazwela ufice umuntu ehuquluza konke yena lemuli yakhe labangane bakhe labebandla lakhe ekhohlwa ukubana lalowo ongasosihlobo sakhe ongasomngane wakhe ongayisuye webandla lakhe uyakuswela ukuthandwa ngothando lukaNkulunkulu kambe ungezwa njani nxa usekusenzakala kuwe yikho izwi lisithi yenza kulo omunye lokufisa ukuba kwenzakale kuwe kuyakusizana ukubana inhliziyo yakho igcwale inzondo igcwale ububi obenza uze ubonakale engathi wena lo sathane lamunya vele linye ngithe ngikhetha ngesiqu sikaNkulunkulu esothando ngoba uthando luyasilela kwabaningi lusilela luze lusilele lakula labo abakhethiweyo ukubana bakhangele abantu ngothando. Oh, baze bathwala nzima abantu bakaNkulunkulu bedliswa imbuya ngoluthi lamanga avela kulabo umele ukuthi ngabe babonisa uthando. Asikhuleke Thixo, buNkulunkulu bakho obunye bubonakala ngothando ngoba wena uNkulunkulu luthando. Siyalicela ke siyalidinga lolo thando oluvela ngakuwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla.
Iqembu leLenders linqobele iBulawayo Chiefs nge2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhozo ngoMalvin Sibanda kanye loPeter Mutua. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange linqotshwe nge1-0 leDynamos naseColliery, njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguKelvin Moyo. Iqembu leCapes United litshaywe nge1-0 leHerentals, njalo ohlohlele izifundi nguGodfrey Mukambi. Umdlalo obuphakathi kweManyika Diamonds leTel1 ufike ephethelweni zingutshiki lobhanqa 0-0 enkundleni esakhupva. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibonge impumela yemidlalo yeKhasileleka Premier Soccer League. Kusenjalo wayengumdlali weqembu leWange uMebelo nje kwawuthi uzimisele ukungenisa iqembu leZPC Wange kwisigaba seKhasileleka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
UNjekwa uqale lonyaka ukuqeqetsha iqembu leZPC Wange, njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba elesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Baneka amathimu kathi kodwa ngazithatha ngaleseduze eWange khona phezulu ukuthi sivuselele njalo ibhora sinomsebenzi wokuvuselela ibhora eWange. Ama-players maningi kodwa ama-coach abuyayo ngumkhuba u-coach nayisiza evela kachana ubuya labantu then ama-players ama-local lawo sesiswela lapha zadlala kona. So lapha sibukuvuselela iplay yethu eWange singabantu beWange ukuthi nasisithatha phandle sithatha labo abasectional.
Iqembu leZPC Wange yilo elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elithumi lantathu. UNjekwa uthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni yeqondileyo.
Okwakathesi siyabumba umnyaka oqala sisebenzeni sesa kodwa umango esesiuhambile kathesi angumango umango omuhle othi nahamba 12 games singelaluzi kakitshengisa ukuthi kubamsebenzi.
UNjekwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kazisela womfutho njengakudala.
Ngaqalisa ukudlala umdlalo webhora lo imfana omncane bedlale ama-teams awekhomba bathi sebengibonile babekhokhela ibhora ngesikhathi sonaleso Phomoyo omapesikala yiwo abangithatha abangidraft abangingenisa ku-junior policies development program eWange Football Club. Lesi bona ngani sifile kathesi ngoba dala phawu sithi ungangena kona phansi ungena kusithi oyozayidlala ngaso udlaleli iWange Fifty.
UNjekwa udlalele iqembu leWange waze wathatha umhlala phansi, njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirepi. Uke wasebenza njalo kweleBotswana ngemva kokutshiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LDRC nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UMnumzana Job Sikhala ukhokhela inhlanganiso yeNational Democratic Working Group ufikile lamhla elizweni ngemva kwenyanga ezine esithi uyelatshwa kwamanye amazwe kulandela ukukhululwa kwakhe esitokisini lapho ayesehlale okomnyaka owodwa lengxenye esetheswa icala lokugqugquzela udlakela lokwethula imbiko engasiqiniso. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.